Kube lokudle phana endaweni yokuvalisa abadlule emhlabeni enyaraze final service ngesonto ekuseni. Phakathi kwamapholisa abemuli kadetective constable Cassandra Hobe owadutshulwa ngelinye ipholisa lesifazane watshona ngesikhathi bexotshanisana lezigebengu ngolwesine ebusuku. Imuli yakhe ixutsha amapholisa emfeni isithi ifuna ukwazi ukubulawa kwakhe ngoba ucatshangelwa ukuba amapholisa ezama ukufihla isehlakalo lesi. Umnumzana Ryan Kaminga esikhulumeni semuli kaCassandra uthi bagcine bevuma ukuyalo ndoloza umzimba wakhe ngemva kwesithembiso senkokheli yamapholisa sokuthi amapholisa azachwayisisa kakutsha udaba lokudutshulwa kwendodakazi yabo.
Sihlale phansi namapholisa again for the second time ngoba besilombuzo ngokufa kwakhe ngemva kokubona isidumbu sakhe okwesibili ngemchazelo ade esinike yona izolo ibingahlangani ngoba thina besilensolo ngokufa kwakhe kadutshulwanga namasela bavumile namhla ukuthi udutshulwe ngephutha ngomunye wakhe asebenza laye kukhanya bebexabana bobabili.
Amapholisa athi azaveza impumelelo enhlolisiso yodaba lolu. Kasenesanga ukuzwa kuningi ngodaba lolu ngoba isikhulumeli sabo uCommissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UCassandra Hobe ubesebenzela abacuphi kuhlangothi lwabomama ku-Criminal Investigation Department Laws K Homicide Unit. Uthi abantwana abane njalo ubekhangelelwe ukubekwa emzini wakhe emberengwa namhlanje. Ngimarasito 7 ngobulawayo, igama lami nguJesus Band.